abantu bayalamba kakhulukazi ikakhulu sikhangele ukuthi isizini ka-2018 to 2019 ibingahle, izulu kalinanga kuhle, abantu abazuzanga lutho ezilimo. Iningi labantu ikakhulu emakhaya abaphila ngokulima bayalamba uhlangane lokuthi umumbu akade besenelisa ukuthi bawuthenge ku-DMD ukhwele ngentengo yesabekayo. Isaka lomumbu $50,000 belikhosta $37, yathi seliyi-$107. So konke khonokho kuveza ukuthi yindlala ezizaqhubeka eyaqhubeka isenzakala, ngokubana nalabo kade belokuyimadlana okuyathenga kabasenelisi. So abantu hayi bayalamba, ngaphandle kwabantu kuphela konke lezifuyo zizaphela, ngoba kulamanzi, akulamanzi lapho ezinganatha khona. So indlala ibhahile both for abantu lezinyamazana.
Khona ukudla lokhu okuvela kunhlanganiso ezinjenge World Food Program, liyake likubone kusabiwa kuhle yini bekuthola abakudingayo?
Sibone ngani kulokuphana kuhle, ngokubana balandela lokho okuyabe kuvunyelwane yi-community. Kungahlupha ekuthini abantu abangeniswayo kulelu hlelo kuyabe kusetshenziswe criteria bani phansi khonapha emakhaya, ngobana amanye ama-criteria, enye i-criteria icina isisenza labanye abangenelisiyo behluleke ukuthi bathole lokhu kudla. Uzwe mhlawumbe sokuthiwa umuntu nxa elabantwana abasebenzayo akumelanga aphiwe, kungazange kwakhangelwa yini ukuthi labo bantwana ukuthi abasebenza bayenelisa yini ukugcina abazali kumbe imuli zabo. Uzwe kuthiwa abantu abalabantwana abangaphandle kwelizwe, kungaba seGoli kumbe eMelika, uzwe kuthiwa labo akumelanga bephiwe ukudla. So kugcina sokudala lodwethu emakhaya, inzondano enkulu kakhulu, ngokuba nabantu benakala ukuthi kube lokuthengisana or some sort. So kulo hlupho olukhulu kakhulu, kodwa bona balandela izinqumo eziyabe zifakiwe emakhaya. Azake sibone bona kuyiba benza inketha bejazi.